Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 lwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMatobo ayaxotshwa aphinde avotshwe ngoba leli plazi selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO.
Ukhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha.
Ozithi inkosi yamaNdebele umema uZulu ukuthi aye egcekeni lenqwala ukuze abusise inhlanyelo.
Kodwa okuningi kakhulu inkosi indlela ezakukhuluma khona ngesonto ukuze abantu bakwazi ukuthi njengobana nasesijejiwe kuyini osokusenzakala.
Sekubhalise abantu abafika phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti, kodwa isigaba seMandebeleni lokhu selengcosana nje esibhalisile amagama.
Abanezelile abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zeMandebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhulu ezakhamizi zeplazi le Fox Farm eMatobo axotshiwe abaphinda babotshwa ngoba leli plazi libikwa selifuna ukuthathwa lilunga le-CIO. Izakhamizi lezi zilandwe ngamapholisa kade ehlomile ngolwesine zasiwa enkambeni yamapholisa zasezithathwa zasiwa emthethwandaba izolo lapho ezikhululwe zathiwa khona ziphindele emthethwandaba njalo kumaviki amabili alandelayo. Sixoxe lomkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo ongomunye wabaphathise lezi zakhamizi.
Yebo baba ngiyabonga, abadala bebebotshiwe be-155 bebotshiswe ngumasingayitse lo owake wahlupha endabeni yemaleme ezama ukuthathela uKhaningham indawo. Usefikile njalo eplazini likaFox lapho uFox owayenguye umnikazi wendawo liyana ayebize khona abadala ngo-2008 ukuthi bezohlala ndawonye ngoba elo hlupho lwamaswela amaswela emtshontshela. Asecele abadala ukuthi abeze bezohlala kunye layo kwizindawo liyana amaswela engamotshi. Induna uMalaki engakabhubhi wasebhala-ke incwadi ukuthi hhayi izakhamizi laba abadala bengahlala lapho kusukisela khonapho kuze kube namhlanje. So izolo-ke babone amapholisa sebuya egcwele amatrakhi ezobabutha bayavalelwa-ke emadobhisi namhlanje basebesiyangena e-court ecase. Sikhuluma kunje amagqwetha akwanisile ukubamela bazabuyela e-court mhla ka-29 but baphume nge-free bail. Kodwa-ke bazabe bereporta emapholiseni emadobhisi every Friday.
Kodwa sizwa kuthiwa abantu kade sebehlala khonapho besebebaningi kakhulu, kuliqiniso yini njalo ezinye imuli zinga?
Akusoqiniso baba, imuli abasela khona abadala ukuthi bengaba zimuli ezingafika 200 something. Njalo langaphandle kokuthi asithi kunjalo, uhulumende weZimbabwe nguye owavumela abantu bezihlalisa ngokuganga yena sithi ku-right efuna amavoti. Namhlanje abantu bona abathi ba-right sebavukela sezobabopha ngoba umuntu okhanya elesande esikhulu endabeni leyi ngumama ongukhansila we-ZANU-PF uLucy Ehlatshwayo lo Neva Khanye ongu-MP weMatopo North kathesi bengincisana-ke laye nalowo Mashingayitse onguyo wama-CIO lapha eMathebeleni South.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Liberation Front ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseMatobo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo iMaleme Solidarity Trust umnumzana Angliston Sibanda.
Besilindele solokubona ukuthi uhulumente uza kuphephisa ngani ngoba iplazi leyana kahle kahle ngomthetho kumele libe nabantu abangu-50 or less. Lilezimuli ezidlula 400 okuthi ukuthi abantu sebeseza njengantho kuselokushini omnye nomnye afika abalelo amafiti ngabanye abantu khona ngala maoveti ba 70 by 70 la uminyane khona so kwisixhobe xhobe vele into engalanxa khande ngelamsila kathi senzakala lapha
kahle kahle ngobani abapha abantu indawo bona labo bathi ngamaoveti
indawo zonke yabona yama indaba yelendi le isukela uhulumeni angathi uyekendele umthetho kwasokuthi abantu basebenzezela imithetho kakhulu amalungu ezana uPS kaningi bayakwenza baqhelile bayakwenzela kobulawa njengabona bezama ukwenza kathi futhi bayafika nje bathi bona kusho ukuthiwa siyabhaliswa ngale lihambe libhalisa komunye umuchairman wephathi olubese liphesu awu uthola ukuthi indawo zayo abantu bayabethiwa kethweni lithiwa abantu abantu bebhadalisa abantu izimali ezinkulu abanye kade bebhadala kuthiwa ama-$450 ama-$700
ngokubona kwakho kungaba kulezo mbusazo phakathi la
kakhulu kungabe kukhona ezombusazo singakhohlwa phela ukuthi abantu bona labo abaxotshwayo abaningi abe ward 25 lo ward 24 yiwo abawadi awawinisa izanu-p f ngo-2013 and ilunga lephalamenti izanu-p f ubabe unevakhali kukhanya ngani abanye bamcabangela ukuthi uhlangothi lwezanu-p f mhlawumbe engabe kuthiwa kabasafunakali
Hello ke ngumnomzana Angliston Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zeMatobo iMaleme Solidarity Trust obekhuluma le Studio 7 esecingweni ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda
uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13 2017 kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eNtumbane, eLobengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuthafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North. Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga. Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarondera East le Central. Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North. Emashingo, Chivi Central, E-North, Nase-South. Mashingo North, South, West, Le-Central. Le-Mashingo Ebe. E-Matebeleland North, E-Lupane East, E-Cholocho, North, Le-South, Le-Mkuzi. E-Matebeleland South, E-Matobo North, Kanyele-South. E-Bubulima East, Kanyele-West. E-Nkabazwe, E-Midlands, Gokwe-South, Le-Central. Gokwe-Sasami. Berengwa West, E-South, North, Le-East. Izishabane Ngezi, Kanye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zibikwa lokhu zithola iholo lazo manqamu manqamu lanxa uhulumende esithi kulabafuna ukuvuselela linkampani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iAmalgamated Railway Workers Union umnumzana Kamurai Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi umuma ukajinji akula into esijinjile ngoba nje abantu belokuza abantu bayayithola imali zabo zonezi ezifuniweyo kodwa ukuthi singathi khona kuthi kule into esijinjile ukuthi izenzo ezidabile hayi asiyaveze sihamba amanga
sike sezwa kuthiwa khona labana abafuna ukuvuselela inkampani ye-railways ababethi bona bazafaka imali kuthiwa uhlelo lolu luyaqhubekela phambili kuhamba njani
lati sizwa njalo ukuthi nje u njengoba kade wazi ukuthi kona ibhodi le ekona kade okwamanje i-term of office yabo isiphelile kube siphele njalo bebesamelele ukuthi khona uminista appointe ibhodi entsha so uminista sefakile ibhodi isikona besimelele ukuthi khona babuye bazosithela officially ukuthi kanti kuyini okuthatha indawo
lona iholo lagcina nini ukuthola
hayi ukulithola silithola every month but yona liyana equniweyo yona liyana amakota or yana mahafu
nxa isithi ngamakota iyabe iyimali enganani asithi umuntu osebenza umsebenzi owaphansi sibili uyabe uphiwa imalini
hayi ukuthi amakota nje sesikhuluma nje antona imali imali esidedet ukuthi yona ngokungamakotakota kunokukoda imali abayiholisayo bakholisa ihafu uthi thula umuntu eziphansi uthola $150
ibuya inyanga yonke kodwa
yebo manje bebe ibuya every month ikhulwe idala
allo ke ngumnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi i-Amalgamated Railway Workers Union bekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungamile Nkomo namhla ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso esebenza lezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota emaphandleni ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Ndlovu
Ngiyabonga.
Luhamba njani lolu hlelo emakhaya?
Emaphandleni engakutsho nxa kukhangele udaba lokubhalisela ukuvota ukuthi akuhambi ngendlela ekhangelelwe ngayo ukuthi abantu basukume ngobunengi babo kubangelwa ukuthi okokuqala i-information abantu kabalayo yokuthi vele khona kuyini akuzange kwasabalaliswa imbiko kakhulu so abantu abaningi ngabakwazi kathesi kusabelo sema Thebelele North kwenzakala kubo Tholotho lelupane yikho okwenzakala khona kodwa abantu abaningi ngani balesi dance ngendaba zokuthi information kabayazi okwesibili ungani akuzange kwafakwa umfutho ebantwini ukuthi baluthakazelele kakhulu loluhlelo lokuthi baluzwisise ukuthi kuyini okwesithathu abantu babiselwa emuva zimfuno zezek zokuthi abantu bebhalise okunjengama proof of residences then siyezwa futhi kwezinye indawo ukuthi kulembiko yabaphathi bomdabo sobhuku abethusela abantu ukuthi nxa beqeda ukuregister bebatshengise ukuthi ama-serial number ezilipho zabo zimi njani kwezinye indawo abantu bayethuselwa ngokuthi bazancitshwa amabele bazancitshwa inhlanyelo nxa kuyikuthi bazaregister bengaze bavotela ikakhulu ibandla elibusayo mhlana kuvotwa
Inkokheli yosiko osobhuku okhuluma ngabo laba bakwenza njani ngoba umthetho kawubavumeli ukuthi bangenele kwezombusazwe
Yeah okokuqala engakutsho ukuthi nxa silandela iconference yama chiefs ephelileyo kathesu zafumana ukuthi umongameli kwezinduna uTharumbira ukubeke sokwaba sobala ukuthi izinduna zizakhankasela izano nxa sikhangele khona lokhu zafumana ukuthi kulengozi ukuthi umtiko uzasuka ezinduneni uhambe uye kubalisa uze yengena kubo sobhuku betshelwa ukuthi ngawo wonke amandla abo kumele bekhankasele ibandla elibusayo yebo kambe umthetho kawukuvumi khona lokho kodwa kunye sisuka sikunanzelele njengenhlanganiso ezisebenzele emakhaya ukuthi bona ngokwabo abaphathi bomdabu abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani njalo futhi sisekelo sombuso sithini ngomsebenzi wabo ukuthi akumelanga baphatheke kwezombangazwe kukanti njalo futhi lanxa laba abakwaziyo ukuthi akumelanga bephatheke njengokufakwa isisekelo sombuso bayabanjwa ngamandla iziphathamandla zepolitiki kakhulu lezo ezebandla elibusayo ukuthi begqugquzele abantu ukuthi basupporte kumbe besekele ibandla elibusayo kusile usizi ngakho khona lokhu ngokubana okwakhathesi lanxa umthetho ongakuvumi kodwa sikubona sobala kuyibo abahamba phambili begqugquzela abantu ukuthi besekele ibandla elibusayo iZANU PF.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abehluleka ukubhalisa ngenxa yokuswela izithupha?
Uzafumana ukuthi emaphandleni kulumhlubulo weMandebeleni eMathebeleland abantu abanengi abalazo lezo zithupha kubuyele emuva kubangelwa zindaba zeGugurahundi ngeke sakubalekela khona lokho ukuthi abantu behluleke ukuthatha izithupha ngoba abazali bebulewe bengelazi ihlobo kungakho ke besikhangelele ukuthi uhulumendu arelaxe imithetho engenza abantu ukuthi bathathe lezo zithupha kubhahile kakhulu abantu abanengi abalazo izithupha.
Hayi, siyabonga Mnumzana Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu boys.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver lelisayo umuntunga milinkomo.
Ngukama.
Siyabonga ntungameli. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhla sixoxa lo commissioner wogatsha lwezokhetho olwezek umnumzana Qhubani Moyo. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukubhalisa amagama abantu kuhlandla leli elesibili? Ungathi wena kulomehluko yini?
Ya, engakuthi ukuthi siyajabula njengecommission ukuthi abantu beZimbabwe from all corners of the country bayasele ukuthathela phezulu kokubhalisa. Sikhangele amanamba esilawo kathesi sibona engani kuyathi kutshona elanamhlanje ilanga sesirejiste i-total yabantu abangu 1.7 million okutsho ukuthi yinamba enkulu kakhulu njengoba silamalanga amalotshwane singene kuphase 2. I-1.7 million le ngiyitshoyo include abantu abarejiste kuphase 1 dale esesiyiqalisile. Singaqhubeka sihamba ngendlela yona leyi eyiyo yona sibona engazathi zathi kusiyagqitshwa uhlelo lokubhalisa ukuvota ekuphakathi kukaDisemba siyakwanisa ukuthi sibele labantu abaningi kakhulu ethutha ukuthi babhalise ukuvota. I-response kathesi isingcono kakhulu njengani.
Kahle kahle uhlelo lolu luphela nini njengoba besike sezwa umongameli Mugabe esithi yena lukhangelelwe ukuphela mhlaka 15 January?
Kahle kahle sihlele ukuthi thina sizaqeda mhlaka 19 December kodwa umongameli uthe faka umthetho wakhona wasinika isikhathi sokuthi singahamba size siyefika khona ngale ku 14-15 January. Kodwa thina sikhese sihlela phansi ku-ground sabona ukuthi hayi singenelisa ukuthi siqede uhlelo ngaleso sikhathi esithileyo ngo-19 January. Okusho ukuthi sabe sihamba izigaba ngezigaba 16 days sidlulise kwenye 16 days siye kwenye 16 days. Uhlelo lolu singathi lulamahlandla angu-4. Ihlandla lakuqala yilo leli esithi ngu-phase 1. I-phase 1 usephelile. I-phase 2 nguyelo okhona kathesi laye uyaphela 16 days from 3 days ago kutsho ukuthi mhlawumbe khonangale kubo mid-November thereabout. Sisuka lapho sesiya kwelinye ihlandla bese siyagqiba ngo-December. Kodwa ukuthi kuyase kuvalile ukuthi ngqe ukubhalisa abantu baye bevunyelwa ukuthi babe bebhalisa kuma-ofisi ama-district kumbe kuma-ofisi awe-zec aseduka nezigaba zabo kodwa esifuna ukuthi sikugcizele kathesi ukuthi sinxuse uzulu wonke ukuthi asukumele phambili ikakhulu abantu bangapha koBulawayo emathebeleni north emathebeleni south asazi ukuthi kuyini okwenza ukuthi bahambele emuva abanezelela abantu bakhona ukuthi kuyathiwa ukuthi ehamba muva ebanjwa izinja. Abangabanjwa izinja abantu balezi zigaba zemaNdebeleni ngoba yibo abantu esibona bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa ukuvota. Kuyadanisa ukubona indawo eziningi zelizwe jikelele zilabantu abaningi ababhalise ukuvota, kodwa indawo enjengobulawayo iyiwe esekucineni. Asazi ukuthi kuyini okunzima kobulawayo ukubhalisa khona kusegcekeni ukuthi indawo zokubhalisa ziduzane nabantu. Njamango umude njalo futhi ziningi, i-publicity yakhona iningi. Yikho sithi vukani bantu bakobulawayo, lingahambeli emuva, libhalise ukuvota sokufika isikhathi sokhetho, dalibone ukuthi likhetha uloba ngubani elimfunayo. Njalo kugcizelela njengefomship ukuthi abantu abazi ukuthi nxa kubhaliswa ukuvota kusho ukuthi in future inamba zabantu ezibhalisileyo yizo eziyasetshenziswa ukuthi zidetermine amanamba ama-constituencies abantu abazamela abantu ezigabeni. Nxa izigaba ezinjengobulawayo zisele emuva ukuthi zibe labantu, kusho ukuthi nxa sesiyephambili kuzaba labantu abalutshwane ababamela ephalamende. Ngoba akusetshenziswa nje i-population yabantu kodwa ebhalisileyo. Yikho sithi abantu ababona ukuthi nxa bengabhalisi bazibisela emuva bona ngokwabo intuthuko yezigaba zabo.
Hayi, kwezwakala isikhathi singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyasivalelisa balaleli ngisithi kuyi-weekend kunje, siyafisa ukuthi sibone lani lisemalayini nokubhalisa ukuvota.
Hayi, siyabonga lati.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukuthi ukuswelakala kwemali kuthinta njani inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana abaningi emaphandleni ezokuziphilisa. Sicubungula njalo lokuthi abesifazana balaso yini isikhathi sokubhalisela ukuvota njengoba bebhekane lengxaki eziningi. Lamuhla siseGwanda.
Ngiyisipho Mhlanga nokuzalwa. Mrs. Dube, and you what some of the people who are in the world. Asinike omunye umnika izinyani be-esenti sisiba ye akho kuthuke esiyaphambili naye. Ungazana ethathe inike omunye kuzana omama bonke nje bathuthuke esigabeni area nokuzele omama bonke ababomzini. Siphuhluphe esingaba nalo lokuswela imithi yokuthenga imithi yembuzi ngoba imbuzi ziyadinga ukutreatwa njengasonesi isikhathi sezulu nxa kusiza izulu ziyadabuka amazina treatment.
Zibanceda ngani omama imbuzi lezi?
Sikhangelela ukuthi imbuzi lezi zingazala. Umama yena lisikubhadalela abantwana isikisi. Uma yena lisike ukuthola uchago ngoba imbuzi iyaba lochago, iyaba le nyama. Konke nje ukutholakala embuzini. Umama ayenelisi ukuthakuthola.
Liyenelisa ukuthola imali ngalezi mbuzi?
Asibhekisile imali ikhona. Bayathenga abantu abeGwanda, ikakhulu abalamabhusha. Ahlabela ukwenza inyama yabantu abafuna inyama yini. Khulu ukuthi imbuzi siyathengisa badala imali isizi yabantwana besikolo. Ngathi igroup yokuqala ancede igroup yesibili. Ukusoke yesibili incede igroup yesithathu. Asangama-groups ayi-ten.
Siyezwa njalo ukuthi amakomiti lawo, ama-groups, yiwo njalo asebenza ukuthi abasifazana bencedisane bekhuthazane ukuyabhalisela ukuvota.
Kakhulu sikhuthaza ukuthi omama lakhe sivotelane kumama. Umama ofisayo ukuba ngikhansela amofisayo ukuba ngMP, amofisayo ukuba phezulu. Umama yenelisa ukukhuluma. Ukuthi umama bangabi ngomama abaphunga ukuthula nje, baphunga ukuthulela, abe ngomama bezinto. Umama kayenelisa ukuba ukukhulumela, abangakufuniyo labafunayo. Ukungaphatheki kani emphakathini. Ihlangana ka kabili ngenyanga esenzele lesifisane. Umama asebe kuzwisisa kakhulu. Ukuhlangana kwabomama, akuzwisisa kwabomama. Ngaba labaluthwani abangakuzwisisi. Abanye bayazivikela sihlanganeni siyehlala. Angazuza amabhethi kwenze kube nelisi ukuthi bavote. Ikakhulu kakhulu khonokho sidinga ukuthi kuvotelwe omama. Umama ngokungamjisisi omunye umama. Nala esesikhundleni esiphezulu. Kuyale kwazi ukuthi yimele omama. Abakhona esigabeni sami. Abakhona kuconstituency yami. Abantu besigaba sakithi. Kuthi omama bonke abaphakani. Bahambe bayilungiselele ukuvota. Abhalise alungiselele ukuthi ngase kuvota. Kuvotelane singomama. Singamkhangeleli iphansi omunye umama. Singamkhangeleli ukuthi leyo uyazimangalisa. Kodwa simkhangeleli ukuthi umama lo simfisa phakani. Abe ngumama ozasimele esigabeni. Njengoba silabo omama abanye abasimeleyo. Abasifisi ukuthi bathuthuke bayephambili. Abe ngama-MT. Abe ngokunye nje sikukhangela amasenate. Njengoba nje bekhona ama-senator. Omama abangalisi bathuthuke labo bafike phezulu.
Leo balaleli bekuyingqoqolo nkosikazi Sipho Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
PVR. It's that time of the year again. Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration.
Kaila Papa, Kaila Papa Lazi is a biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric registration ingoma ye victory siyanqoba isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ibesilazo lamhlanje. Amakhulu ezakhamizi zeplazini le Fox Farm eMadobo ayaxotshwa aphinde abotshwe ngoba iplazi leli selifuna ukuthathwa lilunga le CIO. Sekubhalise abantu phose izigidi ezimbili kuluhlu lwabavoti kodwa isigaba semandebeleni lokhu silencosana nje esibhalisile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.